Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Mpandula 2022 ngugaino Gumede Saidi endabeni zethu namhlanje. IZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Ikomishini yeZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazana ukuthi bangene kwezombusazwe. Indlovukazi yakweleBrithani uQueen Elizabeth II ubikwa esegula ngendlela ethusa odokotela bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. IZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Lolu suku lwabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngenjongo yokuqhubeka kudingwa indlela yokuthuthukisa umsebenzi wemfundo ukuze kuthuthukiswe izizwe zonke zomhlaba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko owagcina ukugijwa ngabe-UNESCO uveza ukuba inani labafika phose izigidi ezingamakhulu afica minwe mbili, 771 million, zabantu abadala emhlabeni wonke jikelele, iningi labo ngabesifazane, kabalabo ubuciko bokwanelisa ukubala loba ukubhala. Abogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary bathi benza konke okusemandleni abo ukulungisisa lokho kwehluleka kwabanye ikakhulu abesifazane ukuthola amathuba wokuthi bayefunda ukubhala lokuloba. Isikhulumeli salolu gatsha uMnumzana Taunga Nandoro uthi uqhamuka kweCOVID-19 kuphazamise inhlelo zezemfundo elizweni kwabangela ukungalingani kwamathuba wokuyithola.
On this International Literacy Day, we remember that in Zimbabwe, people's lost 8.
Siyakhumbula ukuthi abantu eZimbabwe balahlekelwa zinyanga ezingu 8 zokufunda ngenxa yobhubhane lweCOVID-19 njalo kusukela ngaleso sikhathi kuze kube manje. Lokho singavaleki isikhala sakhona kwezemfundo ugaja lwezemfundo yeprimary nesecondary benza konke okusemandleni alo ukusivala leso sikhala.
Abenhlanganiso zabakumsebenzi wezemfundo ogoqela ezababalisi ezinjenge Amalgamated Rural Teachers Union R2s bathi kuhlezi kunjalo umhlaba wonke ukuba abesifazane abayanga abangawatholiyo amathuba abakhubazekileyo labaswelayo okwedlulisa amalawulo beyibo abahlezi besalela muva kokuningi okuguqela imfundo. Umkhokeli we-R2s uMnumzana Obert Masaraure uchasisa kabanzi ngalokhu.
We need to transform the learning spaces and make it government's food.
Kudingeka siguqule indawo zokufundela njalo sikwenze kube yisibopho esigcweleyo sikahulumende kube ngumlando wakhe ukuyihlawulela leyo mfundo. Inhlelo zokuthi kuthiwe abantu babophe ziqine ziyingozi ekwakheni isizwe esifundileyo. Singaphumelela kanjani kulokho uma sisenza ulwazi kube yinto engafinyelekekiyo kwezinye izizalwane? Sizama ukwakha umhlaba olabantu abalolwazi.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Bhekani Nkiwane uthi lanxa yeleZimbabwe belisazakala emhlabeni jikelele ukuthi beliphumelela ekubeni le mfundo yezinga laphezulu ezwekazi le-Afrika, usesemkhulu umsebenzi.
I-literacy rate yakhona ifanele ikhanye ngoba kokunye sifanane ayitranslate on the ground la ukuthi sibone ukuthi sikhanye thina ukuthi siya i-literacy rate yethu kulele laseZimbabwe ukuthi kuthiwa si-literacy rate ephezulu kukhanye on the ground kusuka kungakhanyi ngoba uthole ukuthi kuthiwa amazwe amanye kuthiwa la siphezulu kulabo nge-literacy rate. Ungani zibona ezabo izinto ziyahamba ziyaphambili ezinto ngani zimile. Solo siyabe sifisa ungabe i-literacy rate le iya-translator ukuthi itshintshe impilo zabantu itshintshe ukwenza kwezinto.
Umhlaka 8 Mpandula lusuku olwakhethwa ngabohlangothi olwe-UNESCO ngomnyaka ka-1966 olokunanza ukuqakatheka kokutholisa umuntu wonke ithuba lokubala lokubhala i-International Literacy Day ukukhumbuza uZulu emhlabeni jikelele ukuthi kulilungelo lakhe ukutholiswa lolo lwazi. Udaba lokufunda ukubala lokubhala luyingxenye lweziqondiso zohlelo lwentuthuko emazweni womhlaba olwe-UN Sustainable Development Goals kanye lokuthi ifezeke leyo ntuthuko kusiyafika umnyaka ka-2030 phansi kwe-UN 2030 Agenda for Sustainable Development. EleZimbabwe lalisaziwa ngezinga lemfundo eliphezulu kusukela ilizwe lithola uzibuse ngenxa yenhlelo ezazilandelwa phansi kombuso kowaye ngumongameli Robert Mugabe eziphathelane lemfundo eyayingabhadalelwa ngaleso sikhathi. Ingcwethi zezemfundo zithi lolu hlangothi lusuke lwaphanjaniswa ngezombusazwe, ezomnotho, inkohlakalo lokunye eminyakeni engamachumi amabili edluleyo. Lonyaka ilanga ele-International Literacy Day linanzwa phansi kwendikimba ethi yona Transforming Literacy Learning Spaces. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Indlovukazi yakwelebhilithane uQueen Elizabeth II ubikwa esegula ngendlela ethusa odokotela bakhe. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba uQueen Elizabeth ulabo dokotela laba endlini yakhe yokuphumula eBalmoral Castle eScotland. Useleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisificamunwe munye, lasithupha 96. Okwamanje izihlobo zakhe eziningi sezimethekelela kuleyo ndawo. Asebefikile eBalmoral Castle indodana yakhe uPrince Charles, lomkakhe uCamilla, kanye lodadewabo uPrincess Anne. Abakhangelelwa ukuba bazafika kuleyo ndawo namhla ngabazulu bakhe uPrince William loPrince Harry, abazalwa nguPrince Charles lomuyi uPrincess Diana. Kusanda kuthakazelelwa iminyaka engamachumi ayisikhombisa 70 indlovukazi yakwelebhilithane yagcotshwa. Akaziwa ukuba indlovukazi ilesifo bani. Indlovukazi ike yagula ngomkhuhlane we-COVID-19 nyakenye. Umkakhe uPrince Philip ubhubhe ngomnyaka owedluleyo. Ikomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba awabesilisa lawa abesifazana eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi ole-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe babe lezikhundla zobukhokheli. Kubika uEzra Chisa Spanda weStudio 7.
Abanxuse kulumhlangano wemfundiso ngabesifazane abavela kumabandla ezombusazwe agoqela ZANU-PF, Citizen Coalition for Change, CCC, MTC Alliance, labazimele bodwa. Unkosikazi Goret Mudzongo, kwinhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender Equality and Women Empowerment, abayibo abaqoqela umhlangano, uchaza ngohlelo lolu.
Inhlanganiso yabesifazane ku-United Nations izimisele ukuthi abesifazane labesilisa balingane ngoba ibona kuqakathekile ukuthi omama bangene kwezombusazwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe Section 17 siyasho ukuthi omama kumele balingane labobaba kuyo yonke indawo lasezikhundleni. Nxa sikhuluma ngokhetho omama kumele kube lenani elilingana lelabobaba ukuthi limele abantu. Lokhu kuyinjongo yenhlanganiso yabomama ye-United Nations Women ekholelwa kulokhu. Njalo sizabona ukuthi omama abalolwazi bazaphatheka kukhetho oluzayo.
Umnumzana Dalobuhle Sibanda ngwekomishini e-Gender Commission esabelweni seMathebeleland. Yena uthi okunye okubafuqa ukwenza imihlangano enje yikuthi bacebisane labesifazane ngokuqakatheka kokuphatheka kwezombusazwe.
Lohlelo olukhangele kakhulu ukucijisa abantu abangomama kwezopolitiko. Kuba njengathi ukuthi omama basilela kuma-platforms awe-decision making. So thina njengekomishini, njengeZimbabwe Gender Commission, siyazama, sithathela umsebenzi wethu kusekelo sethu sombuso ukuthi simele siyenze indlela ezishiyeshiyeneyo ukuthi sibone ukuthi omama labo bayaphatheka kwimisebenzi kumbe kuzinhlelo ezishiyeshiyeneyo lapho okufuna i-decision ebamba bona omama mathupha.
Unkosazana Princess Khumalo ngomunye wabaphatheke emhlanganweni wanamhlanje, yena ngwebandla le-MTC Alliance.
Esesikufundile kuningi kakhulu, sifunde ukuthi khonaphana abafazi banamalungelo alinganayo nabo baba ukuthi babe represented ku-politics. Akudingi ukuthi ukhulunyelwe ngubaba kuze baba yisika bazindingeko zethu. Thina lathi njengabafazi siyakwanisa ukuzimela sizikhulumele esikufunayo ku-politics, sizikhulumele ukuthi sifuna ukubuswa njani, sifuna ukubuswa njani. So yikho esikufundileyo khona ukuthi before we are politicians singabomama sonke. So as abomama asiwiselani phansi ngokuthi lwanuvela kulelani bandla lwanuvela before we are politicians singabomama sonke.
Oyibandla le-CCC unkosikazi Nakhumalo uthi uhlelo lolu lubavule ingqondo kodwa kuzaba nzima ukulandela konke abafundisiweyo.
Eqinisweni angiboni ukuthi kwabanye kuyathophela ngoba sesingalo omama bathanda ukusetshenziswa kakhulu ngobaba.
Kodwa ubona uhlelo luncedile ukuthi bafunde.
Uhlelo luncedile kakhulu. Ama results sesizawabona sesiku ground ngoba yuwazasitshengisa ukuthi sesithandana. Noma sivela kuma political parties atshiyeneyo okusalayo singomama sonke. Inhlupho zethu ziyafanana.
Unkosikazi Tryphene Mtunga owezanu PF yena uthi ujabule kakhulu kubahlanganisile njengabesifazana ukuthi bakhulumisane njengabomama kungakhathalekile ukuthi ngwebandla liphi kwezombusazwe.
Thina ku-constitution yethu ezanuphezu kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba. Yebo singabe singakusebenzi nxa ukuthi umama besingelazi bindi kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Kuzangena yini ebantwini ukuthi lihloniphane njengamabandla ezombusazwe?
Kuvele into esiyifundiswayo ngenxa yokuthi umuntu umuntu. Mina ngibone kuqakathekile, ngibone kungikhuthaza futhi ukukhula elwazini engilayo. Kodwa futhi okunye engunazi lesikhona khonapha singamaphathi angu-5 posts amileyo khonapha abuye kuyona le workshop. Kulabanye vele umuntu wakhona ungaze uvuka umkhulumisa vele akavumi okutshengisa noma selikugama soze kusebenzeke.
Abesifazane abaningi bathi bafunde okuningi ngokuqatheka kwabo kwezombusazwe lokubambana kunye lokukhuthazana ukulondoloza ukuthula elizweni ikakhulu ngezikhathi zokhetho ngaphambilini komnyaka ozayo ka-2023 ukuze kungabi lodlame. Ngimele Studio 7 kobulawayo, igama lami ngezachisa sibani.
Nanxabe sokuyisikhathi eside kwakhulunywa ngokwakhiwa kwedamu leGwayishangane kanye lempompi ezidonsa amanzi evela khona lesiyanathisa uBulawayo. Umsebenzi lo wagcina usungulwa ngomnyaka ka-2018. Inkampani kahulumende yeZimbabwe National Water Authority, ZINWA, isebenzelana lenkampani eChina International Water and Electric yakwele China ukuqhuba lomsebenzi. Phansi kwalomsebenzi ontanga bezigabeni zakulo umango okwakhiwa khona leli damu bayaqakathekiswa ekuqatshweni ukuze bafundele imisebenzi yezandla etshiyeneyo egoqela ukutshisa insimbi lokubaza lezompompi kanye lokwemba amatshe asetshenziswa ekwakhiweni. Lokhu sokunike abatsha bakulesi siqinti imisebenzi phose engamakhulu ayisificaminwembili 740 ukuze sizwe ngalomsebenzi ngokugcweleyo sixoxe lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo wesigaba seMatabeleland North.
Ngiyabonga dadewethu. Yesigwayishangane kade yakhulunywa yakasuphina ngo-1912 but coming in of new dispensation ngo-2017 kababa umnanga wahle waplana ukuthi liqalise idamu lelani i-first brick efakwe kuleyani idamu efakwe yi-second republic. And engakuthanda ukukutho dadewethu kwale project, ngiyabonga uhulumende, ngibonga lo baba umnanga. Abantwana bemabale, abantwana bewanti, abantwana bebhinki yibo abasebenzi abayakhalani idamu besebenza lama-China and bebafundisa imisebenzi yezandla yokuthisela izinsimbi khonaphana zokubhalansisa idamu. Kule kusekulomchini inkalakatha sebezilungiselela sebezichiselela kwamani amapipe asuka khona phana esiya kobulawayo. Amapipe inkalakatha abawalungisayo kukhona phana.
Likhangelele ukugqiba nini lomsebenzi wokwakha leli damu?
Lidamu as we speak umduli walo usuku 38 meters kuya ku 72 meters and in terms of percentage iku 68% completion, okuthi sikhangelele ukuthi end of this year or early next year idamu lona liyaphela selihambisa amanzi kobulawayo njalo sikhangele ukuyaqeda udubo lwamanzi okuswelakala kwamanzi kobulawayo idamu lani ngaphela and sikhangele lukhona phana around the dam kule irrigation engange 10,000 hectares ezavula ezabenefita abantu bewange abebhinga labelubani then on the way ipipeline lana yabe isiya kobusuka egwayishangani isiya kobulawayo babe kulama pump station angu 6 kuyafakwa khona ama irrigation schemes from 200 hectares kusiya ku 400 hectares okuya benefit ama communities on the way ipipeline isiya kobulawayo
Umnumzana Richard Moyo ngumphathintambo wesigaba seMathebeleland North obexoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Silokhu sisedabeni lunye lwamanzi abahlali bemalokijini abalisa eminyela lemabuthweni kobulawayo. Bathi ukusilela kwamanzi kwedolobho kubathwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuso esisodwa kufanele sisetshenziswe imdeni emine sesisetshenziswa ngabantu abaningi. Okungabangela ukuthi kuqhamuke imikhuhlane lokhu kuvezwe inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights MIHR eqhube ukudingisisa ngalolu daba kulezo ndawo idolobho lakobulawayo liphakathi kokulwisana lomkhuhlane wesihudo osanda ukuqhamuka umqondisi walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa utshele usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuthi abahlali balendawo bafuna ukuthi bengavalelwa amanzi njalo kube lenkonxa zamabhawuza nxa evaliwe.
Besisebenzela elokitshini leminyela, lelokitshini lemabuthweni. Esikutholileyo njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ukuthi izakhamizi zeminyela lemabuthweni zathi kusakhiwa indawo liyana yakhiwa ngendlela yokuthi izindlu ezingu-4 ziyasheya isambuzi esisodwa kodwa ngenxa yokuhamba kwesikhathi okokuqala ngokufa kwama-toilet akhona kwezinye indawo sokuyizindlu ezingu-6 zishiye i-toilet eyodwa okwesibili izindlu lezi ezingu-4 kazilamizi kumbe ngithi izimuli ezingu-4 uyathola ukuthi indlu eyodwa isihlala imuli ezintathu okucina kudala ukuthi izimuli ezingu-12 ezishiya i-toilet eyodwa lokhu kuba yinkinga kakhulu ngalesi sikhathi lapho amanzi eshoda ngoba izakhamizi sezicabana ngokusebenziswa kwe-toilet ikakhulu ngokushota kwamanzi kulabanye abalobuchapa kulabanye abangaziphathiwa abaqina besebenza kubi la ma-toilet bawangcolisa bawachiye engahlanzekanga okudala ukuxabana kwezakhamizi kubangelwa yikho ukwanda kwezimuli ngoba lindawo phela yiyo echiphileyo izindlu zakhona lokuloja kuchiphile yikho abantu abaningi sebehlala kulezo ndawo
kuyini elifisa ukuthi ngabe kuyenziwa njengenhlanganiso kungabe kufanele ukuthi kwakhiwe kutsha yini
ekuxoxisaneni kwethu nezakhamizi zeminyela lemabuthweni kunezinto ezimbalwa abazikhalelayo ukuthi ngabe ziyenzakala khona ngokufisa kwabo bafisa ukuthi ngabe imundlu lendlu iba le-toilet yayo bathole ukuncediswa ukuze kube khona ama-toilet ngendlu ngendlu kungabi khona lokho kokwabelana ukushiya ama-toilet kodwa bayananzelela ukuthi leyo yinto engathatha isikhathi ukuthi ize ifike ekwenzakaleni ukuthi ibe khona yikho besithe kwalesi sikhathi kusesasetshenzelwa lapho bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya-exemptwa ku-water shedding ukuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenza bathi bona nxa lokho kusehlula ukuthi kwenziwe ngangcono phela kube khona izibholane ezinenge endaweni yabo kumbe kube khona amabhawuza abuyahle zinsuku ngensuku ukuze lawo bathola amanzi kakhulu okusebenzisa bethela ezambuzini zabo
kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane lo bekungumnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7
Kulabantu abaningi asebe phandle kwesigodlo sendlovukazi yakwaLebhilitane
Kulandela imbiko ethi Queen Elizabeth uyagula kakhulu emzini wakhe eBalmoral Palace eScotland. Abezindaba abeReuters babika ukuba indlovukazi yaseBrithani yekele ukuya emhlanganweni weprivacy council kulandela ukucetshiswa kwakhe ngodokotela. Izolo ugcobe unkosikazi Liz Truss kuba umkhokheli omutsha wakweleBrithani kulandela ukukhethwa kwakhe libandla lakhe. Wele milika kubikwa njalo ukuba umongameli Joseph Biden usebikelwe ngokugula kukaQueen Elizabeth. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele melika lithi lizanceda ele Ukraine ngokulinika izikhali ezibiza amabhiliyoni adlula amabili $2.2 billion. Lithi lizanika njalo ezinye izikhali amazweni atshiyeneyo ethuselwa ngele Russia elahlasela ele Ukraine ngomhlolanja. Lisithi kalifuni ukuba ilizwe leli lingene kumanyano we-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO. Kusenjalo umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukarhulumente wakwele Melika olubona ngokudlelana namanye amazwe ubekele Ukraine lapho athembise khona ukuba ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili linceda ele Ukraine ngezikhali. Inhlanganiso ebona ngeziphepheli e-UNHCR ithi abantu abaningi kuzwekazi le-Horn of Africa le-Sahel sebesuka ngobuningi babo ngenxa yokuswelakala kwezulu okudalwa yikukhudumala komkhathi. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kule ndlala emangalisayo endaweni lezi lonyaka.
Ukwethekelela kukamongameli Emmerson Mnangagwa endaweni yesikhumbuzo sabantu ababulawa ngombhuqazwe kwele-Rwanda sokuphehle imbono etshiyeneyo, abanye besithi kumele azinuke amakhwapha ngombhuqazwe weGuguraundi owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili eMidlands laseMatabeleland. Kumbiko awulobe wawutshiya eKigali Genocide Memorial, uMnangagwa uthe uyadana kakhulu ngokubulawa kwabantu bohlobo lwesithutsi abafika phose isigidi. Uthe lokho akumelanga kuvunyelwe futhi loba sokutheni. Kodwa abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bathi uMnangagwa kumele alungisise udaba lweGuguraundi alandele umzekeliso weRwanda eyalungisisa umbhuqazwe wayo. Lanxa yena uMnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa lolu daba esebenza lenkokheli yosiko, umanyano weUnited Nations uthi awusuthiseki ngendlela aphatha ngayo lolu daba. uMnangagwa ngomunye wabantu abetheswa icala lokuphatheka kumbhuqazwe weGuguraundi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lezanu PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma endawonye lokansila webandla le-CCC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Kusethusile kakhulu njengabantwana beZimbabwe ukubona umongameli welizwe eseKigali evakatshele imyuziyum etshengisa ngodlamo olwenzakalayo abantu bebulawa abomhlobo wesitutsi ngomnyaka ka-1994. Vakalesola kakhulu owenzakalayo esithi kakumelanga kwenzakale ngomanjalo uphagama owenzileyo. Yebo kambe thina sithi ngesilungu kuthiwa charity begins at home. Sifisa-ke aqala alungise eZimbabwe udaba lweGuguraundi lalo lufike emaphethelweni kwenziwe ngendlela eRwanda eyenza ngakhona. Sithemba kade kukhuluma yangakhulumi-ke njengoba evakathile wafika ekukhuluma into esenhliziyweni yakhe. Sesikhangele-ke ukumbona ethendiwa ekhaya eZimbabwe ukuthi ingafika enze njani ngodaba lweGuguraundi. Ludaba sekumele lukhulunywe lulungiswe lufike emaphethelweni abayenza lesi senzakalo ububi lobu lawa bantu bakheziswe ngendlela okumele bahleziswe ngayo, kukhonisane umlota lapho kumele kuncediseke khona izihlobo zemuli zalaba ababulawayo kwenziwe komhlalo lakho kufike emaphethelweni.
Babuchuma, nansi indaba.
Right, ngiyabonga kakhulu. Angazi ukubana nxa umalumane uNdlovu ethi ubangele umongameli efika ku-memorial site eRwanda ukuthi omali siyabona kuyini nxa besenza into elobonto yinto yokuqala leyo. Okwesibili, indaba yeRwanda yalungiseka lula ngoba wonke umuntu wabuya etafuleni bahlala phansi kwalungiswa, kungayinjwanga khona othi kona yi-side show kumbe lokan njalo okwenzela ukuthi imbonani kumbe okwenzela ukuthi kona umuntu vele uyabezele elenjondo yakhe engafuni ukulungisa kodwa efuna nje ukubana kube le controversy ethize abanye kuyilaba abenza imali ngodaba olumhlungu olunjengolwebugrawund olwenzekala lapha esikwaziyo sonke sizelaminje sibe zihlobo ezathabalalayo ngesikhathi sona nesiyami manje thina nga udubo lwezinziyukuthi kona sine-opposition engafuni ukulungisa kodwa efuna i-grand standing ngezikhathi zonke ngoba kathesi sikhuluma kunje ngesikhathi zikababomgame nayiso retinpic siyakwazi ukuthi udaba lwebugrawund njalo ungakhulunywa vele lamisensasa vele ungazama ukhuma udaba lolo vele kuhle kube ngokunye kodwa umongameli lo okhona othina buya wathi bakithi asihlaleni phansi asike uvulele into loku sikukhulumeni kuhle sisikucubungule sibone ukuthi kona kathi singabamba njani sifike nga ngiyakhumbula izikhathi eziningi ebuya khonapha koBulawayo efika e-statehouse laphana emisa ama-stakeholders athiyethiyeneyo izinduna abezinkolo amanye ama-social leaders kugoqela ezini ama-social leaders ukuthi bakethi udaba lwebugrawund silubambe njani silukhethe njani.
Baba uNdlovu, nxa ngimthola kuhle lapho ubaba uChuma uthi lina njenge-opposition lidla ngodaba lwe-Gugurahund lithanda ukusola uhulumende umnankakwa lalapho kungela sidingo khona.
Umntwana owazalwa ngabo-80s usengukhulu kathesi sowakhe umuzi funa lo mntana akhe laye waba labantwana. Abayenza imbonani ngibona laba abangalungisisi udaba lwe-Gugurahund sokukhona iminyaka engama-40 kahle. Okokuthi nga bangabantu abafisa lolu daba lulungisiswe ngakudala lwalungisiswa nga kuphela muntu okhuluma ngalo okwenza sibelethe sikhuluma ngalo abamele amalungelo kazulu bekhuluma ngalo abazomposazo bekhuluma ngalo ikuthi kalukalungisiswa bese kuludaba olulokhe lumqoka alukalungisiswa yikho nalungalungisiswa ngabantu kabakhulu ukukhuluma ngalo kulo mhlanganiso esisebhedle likazulu bezincedisayo umphakathi wokulungisisa lolu daba bahamba bafaka bakwakha ngale bhalago wabula ikhulumende wezanu upf kamnankagwa nalo bekhale esigali wazodiliza amaplagi lana ababewayakhile so olembonani ngubani bephakathi kwalaba abathi lolu daba lulungisise lalaba abayiwo ababulala abantu sekule-40 years lokho kungakulungisisa.
Baba Chuma, ngamafitshane akuyiphetha
njengoba ngithilo mina ye emuva ngale akubanjwanga kuhle kwento lokho sukela vele ubaba uNkomo ebiza indaba ye-unit ngo-1987 sibambana sonke izaphu sibambana nezane jongo akukhulunywanga kuhle izinto ngoba bona abanikazi bendaba naleyana baze bazihambela bonke kodwa impendulo ukuthi bona just because into ayizange yenze kuhle emuva akusatsho bethi ngakuhambela ngenze kuhle namhlanje so yikho besithi bona abesizizi better next than never. Yikho engikutshoyo mina ubana uhulumende lo mutsha okhokhelwa ngubaba uMnandaza usezamile indlela zonke ukuthi bakithi azikhulumisaneni.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga lezanu PF Central Committee, ubexoxa endawonye lo councillor we-CCC koBulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu. Kumbiko esisanda kwamukela kuthiwa indlovukazi yeBhilithane uQueen Elizabeth II usetshonile. Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Singekehlukani zihlobo. Singekehlukani zihlobo, wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iZimbabwe imanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele-International Literacy Day. Ikomishini eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe. Indlovukazi yakweleBhilithane uQueen Elizabeth II ekasekho. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Kumede Saijing. Sithi kasidibaneni njalo ngo-6:30 kusasekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.